Ngiyabonga baba Gande ngikubingelela ngomnyaka omutsha sisithi hayi thina siwungene kuhle umnyaka omutsha siwungene nje siqalisa umsebenzi omkhulu wokukhokhela abantu njalo silungiselela ukuthi ilizwe leZimbabwe silibisele kubanikazi silithathe kumbuso lo okhona ukhankaso siluqalisile izolo senza ilontshi yethu yabanhle kakhulu abantu babuye ngesikhathi savulelasa ngaso saqalisa ngamathini kwaba yiyelo ishopping center yonke kwaba lokujabula okukhulu sonke siwukhokheli phose okuhlanganisa iBulawayo besikhona bekulami uHalbert Mhlanga kube khona ubaba uCacaphulu onguye uloya wethu kube khona ubaba uThabangu onguye usecretary general kube lo Sifiso Mbuso onguye osidinela ingcebo onguye interim treasurer general wethu kube njalo lobaba uColette Ndlovu onguye osiqoqela inhlelo lezi abanye nje ama councillors lama MP empopoma obekhona uchali umoyo lo MP lo unyathi laye olobhengula obekhona lamanye ama councillor aguqela umama osikhululeke umoyo onguye osikhangelela inhlelo zabo mama kube khona njalo uNomvula obe ngu MP wethu lapha koBulawayo kube khona njalo uLwazi obe ngu MP eMadebeleni North lamanye nje ama MP asuka eMasingo labanye abasuka eMadebeleni North hayi bekungumsebenzi omkhulu kakhulu bekungumsebenzi omkhulu esiwuqalise koBulawayo ngoba kulapho thina esikhona yes amalontshi laye azaba khona kweGweru abe khona la kwezinye indawo lapho esilamacardinal ayangena mhla ka 3 lapho nje sizimisele ukuwathatha phose wonke back ama constituencies la asa okwenziwa khona ama record
manje njengoba leso sigaba besi lo mnumzana gift osiqalo sesisiva nangu selisenza lisungula umkhankaso omunye okamoblessing ongayiso okasiziva kuhamba njani ungasitshela ukuthi kuhamba njani khona kuzaba namabili na abazancintisana bengabe bandla
hayi ngiyawuzwa umbuzo wakho ukuthi bazabe bebabili bantu bakuBulawayo Zimbabwe omuhle bambani amazwi ngesilwena kuthiwa ibata imazwi into engabi khona mhlaka 3 February kuzabe kule Cardinal yezano le Cardinal 1 SCC ekuthiwa ngumo blessing hayi ubaba uStolosi lijahe elisiqeqetshiyo njalo elifundileyo elihlakaniphileyo lonke liyalazi bekumele abakwazi kumbe kufanele abekwazi futhi nxa ibandla lithe kakame lizamdeploya kwezinye indawo laye alalele khonoko so hayi uyakwazi ukuthi mhlaka 3 kubalot box uyake ngekho yinto nje angayiphumputiyo yelokhuyana bekuuqhoqhoza nje umfula uziwa abanye bawuqhoqhoza ngogodo kodwa kwesinye isikhathi uyathi uqhoqhoza ngogodo kuhambe ugodo kuphinde kuhambe lawe yikho kuzayenzakala mhlaka 3 ngiyabonga baba Gande.